Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu umhla ka 18 Zibandlela 2023 igama ngokuyino Gumede Saidi endabeni zethu namhlanje
izinqumo eziphumileyo kazilamehluko kangako kuleziyana ezivele kade siphumile ku ad hoc committee.
Amalunga eParliamente namhla avumelene ukuthi ugwalo lokwabiwa kwendawo zokuvotela elizweni olwe preliminary delimitation report kumele luqale lulungiswe impawu ezithile andubana ludluliselwe phambili.
Uhlelo oluhle kakhulu sikhuthaza zizakhamizi ukuthi zikline ngisho lezindlini laphandle ukuze ubulawe wethu ehlanzeni. Hayi, sesibona ukuthi ngcono sizenzele. Bazathi sebesitshela njengoba abantu libona ividiyo omunye efunga ukuthi abantu abangeke bephume.
Ikhansili yakobulawayo namhla imanyene labo somabhizimusi ugatsha lwezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe labanye ukusungula uhlelo lokulondoloza idolobho leli lihlanzekile. Owake wasebenzela uhlangothi lwamapholisa olwe-CID obikwa wadubula wabulala abantu abathathu ngeviki edluleyo eWedza umiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu.
Amalunga eParliamente namhla avumelane ukuthi ugwalo lokwabiwa kwendawo zokuvotela elizweni olwe preliminary delimitation report kumele luqale lulungiswe impawu ezithile andubana ludluliselwe phambili njalo lusetshenziswe ngokusemthethweni. Omunye wamalunga ekomiti le umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasisa okwenzakale eParliamente namhla kungxoxo ayiqhuba lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7.
Kusinethi baqeda izolo kuNational Assembly siqedile nje sanda uqeda kathesi izinqumo eziphumileyo kazilamehluko kangako kuleziyana ezivele kade siphumile ku ad hoc committee. Sivumelene ukuthi khona iZEC okwakuqala yehlulekile ukunanzelela isekelo sombuso welizwe i-section 161 we constitution yaseZimbabwe. Kufuzile ukuthi khona babe logwalo olutshengisa ukwanda kwabantu ngaphakathi na kwelizwe i-census report. Kuvumnyelwene njalo ukuthi iZEC yehlulekile uku-applya ngendlela umthetho ewuchoyo i-20% variance, okutsho ukuthi khona umthetho udinga ukuthi ngabe ama constituencies lama wards aba lamanani abantu abavotayo abalinganayo. Nxa kusiba lo mehluko ungadluli ukuthi enye iconstituency ibe labantu abanengi nge 20% kumbe ibe labantu abalutshwana nge 20% kwedlula i 20% kwezinye. Sivumelene njalo ukuthi iZEC yehlulekile ukuthi inanzelele iprinciple yokuthi khona nxa kuyikuthi sebemanyanisa amawadi kumbe bemanyanisa ama constituencies kuqakathekile ukuthi bethathe iconstituency elabantu abanengi beyilondoloze ingabi yiyo efayo kodwa kufe elabantu abalutshwana. Behlulekile ukunanzelela esithi community of interest ukuthi abantu abasedolobheni ngakwenza ukuthi bahlanganise labantu abasemakhaya ngoba abantu labana indlela abaphila ngayo yehlukene. Sivumelene njalo ukuthi indlela abayenze ngayo amawadabo ebengabhalwanga ukuthi kumamepho abo ukuthi kutshengise sobala ukuthi leyi wadi icina ngapi njalo leyo boundary umngcele wakhona bewufaka bebekhangeleni. Ngoba imephu zabo kazitshengisi ukuthi bekule mgwaqo, bekule mfula, bekule bekulezi ntaba kumbe bekulani.
Lisaxoxisana ngalolu daba eParliament, yiziphi impawu ezimqoka eziphumileyo?
Okwakuqala i-report le njengoba sesiqedile thina njengeParliament, isihanjiswa kumongameli welizwe oyafika laye eyidlulisele phambili laye sefaka eyakhe imbono. Isisiya ke nikwa abezekhi ukuthi becubungula leyo mbono esiyenzileyo bese bebona ukuthi yiphi elungisekayo bese belungisisa. Ikakhulu esikunanzeleleyo edalela eParliamente ukuthi abangane bethu abePollard, izanu PF kanye leMDC, sibazwile kakhulu bengabantu abababaza ukuthi hayi iripoti le njengoba siyisolile kungangcono ukhetho oluzayo lumiswe lungasabi khona ngaleso sikhathi lapho kufanele ukuthi libe khona ukwenzela ukuthi iZEC ithole ithuba lokulungisisa lokho esikusolileyo. Kodwa thina abanye sithethe na ngokubona kwethu akula sizathu esokubana singalandeli isekelo sethu sombuso ngenxa yale report. Indlela esirecommende ngayo sibona ngani isikhathi sikhona sokuthi iZEC ingakulungisisa.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledalela eParliamente okukomiti ye-ad hoc ebihluzisisa ugwalo lwe-preliminary delimitation report, obexoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ikhansili yakobulawayo namhla imanyene labosomabhizimusi abehofisi kamphathintambo wakobulawayo, ugatsha lwezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe kunye lohlangothi lwe-Environmental Management Agency ukusungula uhlelo lokulondoloza idolobho leli lihlanzekile. Lolu hlelo luqalele kuLobhengula Street, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma nomsakazo weStudio 7 namhlanje ngesikhathi bebutha izibi, umsekeli kaMeya wakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uchaze ukuba ababuyeli emuva ngokubuyisela idolobho kuzinga lokuhlala lihlanzekile.
Uhlelo oluhle kakhulu, sikhuthaza izakhamizi ukuthi zikline ngisho lezindlini laphandle ukuze ubulawayo wethu ehlanzeke. Hayi, sesibona ukuthi ngcono sizenzele. Bazathi sebesitshela njengoba abantu libona ividiyo omunye efunga ukuthi abantu abangeke bephume ukuthi kumbe sebe babanikazi bomthetho, sizahlangana emthethwandaba.
Obambele umqondiso wezempilakahle kukhansili yakobulawayo umnumzana Charles Malaba uchaze ukuba bazathatha insuku ezintathu behlanza idolobho.
Hayi, uhlelo lamda siyaluthakazela, sibili siyabona ukuthi ama-stakeholders le government babona ngendlela esibona ngayo esithi kansili ukuthi lasincedise lathe ekulineni idolobho lethu lihlale lihlanzekile.
Umabhalane wekhansili yakobulawayo unkosikazi Sikhangele Joe uphathe ngodaba lohlelo lwabo lokususa abantu abathengisa okungekho emthethweni enzikini yedolobho.
Ye, iplanelo ikhona, sizabakhupha bazaphuma. You'll see it happening.
Umqondiswe Zimbabwe Tourism Authority kobulawayo unkosikazi Novuyo Mathonsi yena uthi bafuna izethekeli zizobuka idolobho elihlanzekileyo.
Uhlelo lolu olubuye logada lo-EMA lithi luqakathekile kakhulu ngoba i-tourism yona ngokwayo doesn't thrive in dirty. So lokho isenzakalo lesi abasenze lapha siyasijabulisa, siyasi-encourage lokuthi siqhubeke sibiza izethekeli ukuthi zibuye edorobheni lakobulawayo njengoba vele lalisaziwa njengedorobho elihlanzekileyo iZimbabwe yonke. Sifuna ukuthi libuyele khonapho ngoba bese lisukile esimeni soleso.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele lezisebenzi zakhe labo bebekhona bephatheka ekubutheni izibi uhlelo lwalamhlanje.
Hayi, siyabonga luqakathekile thina njengoze-ITF lathi sithi ubone kufanele ukuthi siphatheke kiko ngoba kuqakathekile ukuthi sibona sidinga idolobho. Thina siyansuka ukukhanga abantu, ukuhuga abantu ukuthi babuye bazipharticipate kuma-different platforms azizathelele. Kulungiselela uhlelo lwe-ZITF, sikubona kuqakathekile ukuthi nxa abantu bemzini besiza kulumuzi bawuthole usesimene singcono kulaleso yiso so. So siyalubonga uhlelo lwe-City Council yakoBulawayo uqakathekile.
Unkosikazi Sithembisiwe Ndlovu, umqondisi wezokuhlanzeka kwakoBulawayo e-Environmental Management Agency, uthi bakubone kuqakathekile ukubambisana nekhansili.
Uhlelo lolu lusukele ku-engagement meeting esiyenzileyo iviki elidlulileyo okukhangelwa ama-issues e-pollution endaweni yakoBulawayo. Uminister wethu we-environment wasekhuthaza ukuthi sibambane njengama-stakeholders sincedisane ne-City Council ukuthi indawo ihlanzeke ukwenzela ukuthi sikhiphe izibi ezikhona nokureduce ukwenza ukuthi sireduce imikhuhlane engahambelana nokungcola kwedolobha. Uhlelo lulontshiwe namhlanje njengoba kade sikhona sonke sakhuthaza ukuthi asincedisane nini sikline indawo zonke ezingcolileyo lama-sanitary landing.
Isikhulumi sekhansili unkosazana Bonyiwe Ngwenya uchaze ukuba ikhansili ibutha izibi malanga wonke enzikini yedolobho ebusuku ukuthi emalokitshini babutha kanye ngeviki, kodwa izibi ziyanda enzikini yedolobho zibangelwa ngabantu abathengisa impahla ezehlukeneyo abangekho emthethweni uhlanganisa nabamabhasi asethwala izihambi enzikini yedolobho. Lokhu abathengisayo bayakuphika bathi ikhansili isikhulelwa izibi edolobheni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Owake wasebenzela uhlangothi lwamapholisa olwe-CID obikwa wadubula wabulala abantu abathathu ngeviki edluleyo eWedza esabelweni seMashonaland East umiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare namuhla. UJason Muvevi ubotshwe ngamapholisa akwele Mozambique esezama ukuchaphela khona ebalekela amacala abewadalile eZimbabwe. Lokolunye njalo udaba olukusemthethwandaba, umantshi udlulisele phambili ukuthoniswa kodaba lommeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Scala kucala letheswayo lokufuna ukugenqula uhulumende alibotshelwa ngomnyaka ka-2020. Umantshi unkosikazi Wongai Muchuchuti utshele amagqwetha kaSikhala ukuba akenelisi ukusebenza namhla ngoba ebambekile ngokuyalungisisa udaba lomntanakhe esikolo. Kuthi ummeli weBudiriro edalele ephalamende ongowebandla eliphikisayo le-CCC umnumzana Costa Machingauta labanye abangamashumi lanhlanu ababotshwe ngomgqibelo labo baphindele emthethwandaba okosuku lwesithathu kucala abaletheswayo lokubuthana ngenjongo yokufuna ukubangela udlakela. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party MRP umnumzana Lwazi Khanye kanye lonkosazana Sindisiwe Khoitsi Moyo ababesetheswa amacala amabili agoqela lokugqugquzela udlame lelokuziphatha okungahlelekanga emphakathini mhla ka-5 Mpandula kumnyaka odluleyo sebekhululwe kwelilodwa ngumantshi kamthethwandaba we-Trade Gold kobulawayo umnumzana Thavengwa Sangster. Kucala eliseleyo abalokhu ebeletheswa abasolwa lwaba babuyela njalo kumthethwandaba mhla ka-25 kuzibandlela lapho eliyathoniswa khona. Ngesikhathi bebotshwa bebehambisa incwadi kumthethwandaba omkhulu owe-High Court eyayilotshwe izikhalazo ngokususwa kwamalunga ebandla labo ayebika entolongweni yeKami Prison esehanjiswa kweyeChikurubhi Maximum Prison edolobheni leHarare laseGwanda Prison. Umkhokheli waleli bandla umqondisi Moyo uxoxa le-Studio 7 ngokugcweleyo ngalolu daba.
Ye kuliqiniso ukuthi mhla ka-13 January 2023 uMagistrate uThawengwa Sangster uthole uLwazi Khanye lo Sindisiwe Khoitse Moyo bengelacala lokugqugquzela i-public violence okulicala abathi bebotshwa mhla ka-5 September 2022 baletheswa ngemva kokuba babe hambe e-High Court lamanye amalunga ebandla besiyachiya i-petition bekhalaza ngoku ngokuthi ukutransferwa kwamalunga ethu esuswa eGami esiya eChikurubi laseGwanda kwaku-unconstitutional and unprocedural. Ngobubili babo batholakala ke sebebotshwa phambi kwebulawayo High Court lapho kwakulamapholisa ayehlome ephelele ababamba ke ngobubili babo abavalela Bulawayo Central Police Station ebethesa icala loku-incite i-public violence loku-behavior in a disorderly manner in a public place. Baqhubekile ke behamba e-court kusukisela last year kwaze kwathi ke mhla ka-13 uSengster wathi kabalala icala.
Kubambe umlomo khonapho moyo. Kukhanya uManji othonisa amacala awamalunga ebandla lenu uManji olebizo elifanayo. Lulutho oluvamileyo yini khonoko?
Kuyasimangalisa ukuthi yena lowo magistrate uThabengwa Sengster onguye vele isikhathi esiningi ophatha amacala onke alokwenza lamalunga eMthwakazi Republic Party. Ukwenze njani ukuthi icala elifananayo ele inciting of public violence likalwazi khanye lo Sindisiwe Hoyitse Moyo okulicala futhi elaletheswe laba abangu MRP 9 labo batholakala belecala le inciting of public violence kodwa bona bagwetshwa i 33 months the 36 months kwathi uPatron Ncaba ongu national organizer wethu laye watholakala elecala loku incite i public violence yena waphiwa i 525 community service ayiqeda ngo November okwabazinyanga ezintathu. Okusimangalisayo ukuthi uMagistrate uThabengwa Sengster utshengisa ukuba inconsistent ngoba icala eli-1 akuvumi ukuthi libe lezigwebo ezichiyeneyo. Kuyakhanya ukuthi ukugwetshwa kwe-MRP 9 kwaba politically motivated ngoba bezavuka begwetshwa kwalala kukhulunyiwe enkundleni ukuthi bazophiwa i-community service baze baba-interviewa ngokuthi kubonakala ukuthi bayenelisa ukwenza i-community service lokuthi bazayenzela ngezindawo zamalokishi abahlala kizo. Ngelanga elilandelayo kwakungolwesihlanu sesilindele ukuthi hayi sizozwa bephiwa i-community service uhlelo lwabuya solutshintshile kwathiwa sebegwetshwe 33 and 36 months. Sezwa kuthiwa i-directive ibuyile ivela khona leHarare ukuthi kabaphiwe leso sigwebo. Ngakho-ke yikho sithi siyamangala ukuthi i-charge efana nayo ilezigwebo ezishiyeneyo.
Ulwazi khanye lo Sindisiwe Hoyitse Moyo bebesetheswa njalo elinye icala lelo-ke bathi lizathethwa nini?
Bebephiwe lelinye icala futhi elwe-public disorderly conduct abazabuyela emthethwandaba futhi mhlaka 25 January yona le nyanga. Sithanda ukwazisa abalandeli bebandla leMthwakazi Republic Party lo Mthwakazi wonke jikelele ukuthi abethu laba bamelwe ligqwetha lethu ubaba uMr Ngqobani Sithole oyibambe kuhle indaba yabo.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party MRP obexoxa le Studio 7 ekwele South Africa. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala ogatsha obona ngezomnotho wesizwe kwele Melika unkosikazi Janet Yellen uhlangane lomsekeli kamongameli wele China umnumzana Liu He namhla kwele Switzerland. Umhlangano lo wenzinga eliphezulu phakathi kwamazwe lawo mabili kusukela ngenyanga kaLwezi ngesikhathi lapho omongameli bamazwe abo bevumelana ukusebenzelana. Umongameli wele Melika umnumzana Joe Biden wamukele inhloko kahulumende wele Netherlands kungxoxo ngolwesibili mayelana lemikhawulo yokuthengisela ele China ubucwepheshi bokwenza amachip. Umnumzana Biden ufuna ele Netherlands lisekele uhlelo lwele Melika lokwenqabela amachip olwasungulwa ngenyanga kamfumfu. I-Reuters ibika ukuba umphathintambo wogatsha lezokuthengiselana kwele Netherlands umnumzana Liesel Schreimacher ngesonto uthe ilizwe labo kalisoke liphange ukuvuma izifuno zale Melika ezimayelana lobucwepheshi bokwenza amachip. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba
lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kuhlelo lwe Diaspora Forum namhla sixoxa lo nkosikazi Talenta Ncube Sox owakhulela koBulawayo, yena edabuka esabelweni seThekwane ePlumtree.
Ekhaya ngizela ePlumtree eThekwane, but ngikhule ngazalelwa ngakhulela koBulawayo, but nje sasihamba isikolo ngazivalwa nqa umntana eKhalangu, yabona isikolo zivalwa sahamba lezi eMakhalangeni sibona izihlobo makhelwane. So sikhule nje sihamba back and forth between Bulawayo and Plumtree, and then of course our boarding school sesingani sesikhulele.
Wasusiza ngapha kwele Melika, kuyini okwakuletha ngapha njalo wabuya nini?
Sabeya ngo 2000, I think avele laphana generally isikhathi sangikhona abantu nje kwakungani sokushishinika ekhaya ngalesuka sokulokuhambahamba okuthize. Sasike sazama-zama, you know, coming out of college, ucabanga ukuthi sizayenzani, sesebekhuthelela ukuyenza lokhu nalokhu ekhaya, but kwakungani kwezinto kwangikhona kakuhambi ngendlela esasifuna uhambe ngayo. Sacabanga ukuthi hayi, ngcono sike zama ukuphuma siye esikolo siyezama ukudinga lawo ma-masters. Ngangifunde lo mngani wami wayengu-American Uzet ngo-2004, so nguye owasincedisayo ukubuya ngapha.
Wabuya lomdeni wakho?
Ngaseneso
sikhathi lalile abantwana?
Sasilomntwana yedwa, but hayi, umntwana wasala ekhaya, because I mean isikhathi sangikhona mina ekhaya sasithanda nje ekhaya. Kwakungani ukucabanga ukuthi sihambe phambili endaweni esingayaziyo, sihambele umntwana. So umntwana wasala, sasesibuyasibodwa ukuthi siqale sizobona ukuthi kunjani.
Lithe selifikile, kwini elakuthola kunzima ngempilo yangapha?
Kwakunzima mina engikukhumbulayo, kwakunzima sibile kakhulu isizungu. I don't think ukuthi anything nje yayisilungiselela ukuthi kuzaba njani ukuba yini lotho. Thina sifika sasise-New York, so ongelala muntu oyedwa omaziyo. Indawo yesikolo mina ngesikhathi sangikhona ngangisakhangele bekuzenine eCanada, sasesizama nje ukudinga ngapha, but hayi, isizungu sasesibulala e-New York up until omunye umngani wethu wazi wathi buyanene e-Indianapolis. Indianapolis yayilamazi bakwenza amaningi, so Indianapolis wasiya ngoba kwasekuvele sokule community and abantu babencedisana i-information indawo esikolo London. Hayi, impilo yethu yabangcono kakhulu sesise-Indiana. Because sasihlangana ama-weekends amazimbabweni, sasihlangana even sesingama-international students, sasihlangana. So kwakule support family, izinto that were going through, you know, socially i-support yangkhona yayisikhona. So Indiana plus yayile quality of life the passengers wayo.
Kuqakathekile ukube livakatshelana njengabantu abavela ndawonye.
Ngithi mina vele lakathi esifika kungimangalise nxa abantu, ngiyazi ukuthi abantu ekuphileni lapha abantu bayakhuba nalani, but hayi, mina ama-Zimbabweans angikhole ukuthi engingafuni ukuhlala lapho ngela ma-Zimbabweans khona sebele total. I think sesizungu sangikhona lokujoka impilo kungangibulala.
Lithe seliqede ubufunda lapha, selenza ama-masters, kwaba lula yini ukuthola imisebenzi?
Yazi, i-Indianapolis yabangani iyakhathaza. Kwakuhluka naye ukuthi indawo zingaba zincane, I think abantu abaqhatshayo bayakhetha. So mina kwakulula for, I think ukuthi like ukuthi ungene, safika sangena lula, but ngoba sesiphiwe izibindi ngabanye abavele sebekhona, right? Nakusikhathazanga ukuthi singene ku-accounting vele sifika, sahle safika sangena. Kwakusathiwa i-accountants on call, Agilon Finance. Sahle savela safika sangena sayasebenzela ama-insurance company.
Liphila ngani njalo kuyaphileka yini ngomsebenzi eliwenzayo lapha eMelika?
Kuyaphileka because ngisesesikolo kwakulula ukuthi ngapha ngisesikolo ngapha ngiyenza some temp work, ngoba i-temp work lakho yayikunika i-freedom ukuthi ubona ama-corporate environments ahlukeneyo. But isikolo sasuka sadura, siqale sasihambe isikolo sonke lomkami ngesikhathi at the same time, but yeyi, i-school fees okuzimali esasikubambanisele kwasongani sokuthi lati liyasebenza lisezo kwakuthiwa abumasinyane. So kwagcina mina sengiqhubeka yena esimambijana, but sena wahle wangena ku-professional, like real estate accounting. so nguye owancedayo sengiqede lami ukuthi angifundise real estate accounting. So sengiyi-interviewer for a professional job. I interviewed for a real estate accounting job.
Unkosikazi Talenta Ncube Sox isizalwane seZimbabwe esixoxelayo ngocingo eseTexas khonapha kwele Melika. Amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abalabazali abangela maphepha ukuhlala kulelo lizwe kungekho emthethweni akukho kusisekelo sombuso walelo lizwe. Lokhu kulandela umbiko wenhlanganiso ye-Operation Dudula okuthi amalunga ayo azakuya ezikolo ayovimba abantwana abangela maphepha. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolo lubhahile babu uGandhi. Yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi ipermithi iphele. Lonyaka iphela ngoJune ipermithi le. So umntwana uyabela engalanto ebhaliweyo ungakhumbula kawabhalwa ngamapermithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminister. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika eborder lapha udindelwe ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhla ka 23 January omunye ukuthi February abanye bayafakelwa ukuthi khona ngo April. So abantwana ke bazithola bese bunzimene njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le confusion yokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithini ngoba lama officials awe home affairs abakwenzayo kakuhambisani. Omunye uyadindelwa kahle, omunye adindelwe sephiwa isikhathi esipinyiweyo, omunye adindelwe nini ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo bona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha ukuthi bafunde okusemthethweni.
Ukuthi bathola amaphepha babuGandhi kunzima kakhulu. Kunjengokungena kwekamela, ikhanda lekamela lingena enariti. Ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona. Nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana abela uvele kuba into enzima kakhulu. Kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply ipermit yakho izinto ezifunekayo. Kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha. So awa bantwana ke abanzima khona. So ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ekuthi nabazali bawazuze. Ngoba nxa umzali ewazuzile awa bantwana abalula. Kodwa nxa umzali engawazuzanga awa bantwana it's worse. Kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster into le. Ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lomsebenzi elizwe. So akula umuntu omfunayo. So ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Singakehlukani isihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ngamafitshane. Amalunga ePhalamende namhla avumelane ukuthi ugwalo lokwabiwa kwendawo zokuvotela elizweni lo preliminary delimitation report kumele luqale lulungiswe impawu ezithile andubana lidluliselwe phambili. Sesimgqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sitha sidibane njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.